Emaphandleni nginanzelela ukuthi abantu umkhuhlane lowe COVID-19 kabalandaba lawo. Lapho bengihambele khona semakhaya esigabeni semadopo benanzelela ukuthi abantu abagqoka amamaski, abantu basondelelana, abamaintain social distancing, akula sanitize kakulani. Indawo bengihambele kuyo nanzelela ukuthi bekuyimngedwa ke bengitholakala ngigqoke imaski. Okungangokuthi abantu bemakhaya ke kabawunaki ke umkhuhlane we-COVID. Kuyimpilo yansuku zonke nje, abantu babhizi emasimini bayavuna, abanye ngabasemihlanganweni, abanye ngabenza lokhu lalokhu. Abanakile nje abagqize qhakala ke umkhuhlane we-COVID-19.
Manje nxa sikhangele uhlelo lolu lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luyafinyelela yini emaphandleni khona ngapho kade uye khona?
Udaba lokuhlatshwa ke kwabantu hayi emaphandleni ke kalukafiki labo nje, bathi baluzwela ke emaredweni kuthiwa imithi ibuyile vele eChina, vele eIndia. Ama-frontline workers seqalisile ukuhlatshwa, labadala sebeluphele sebeqalisile ukuhlatshwa lokhu lalokuyana besizwa ama-statistics bekuzwa ke kumaradio. Kodwa ke bona ke abakakubona ukusenzakala, abantu abakaqalisi ukuthi bahlatshwe khona ngale makhaya. Le namba ke yomuthi ke wabuyayo incane kakhulu ukuthi anjeke iwabhoda abantu bonke kakhulu emakhaya benelisa ukuthi bahlatshwe, ngoba sinanzelela ukuthi abantu beZimbabwe badlula i-13 million. Kodwa imithi yabuyayo ke mlutshwane kakhulu ukuthi kayifiki le-1 million. Yikho ke hhayi emakhaya ke luhlelo lokuhlatshwa kwabantu alukabi khona, abantu baluzwela ke kumaradio kukhulunywa ngalo, abakawuboni kusenzakala kibo.
Bakhangela njani udaba lona lolu olwe-COVID-19? Bayazwisisa na ukuthi kuhamba njani? Balolwazi olweneleyo?
Ye, abantu emaphandleni ulwazi balalo, bayakwazi ukuthi lowo mkhuhlane ukhona, bayakwazi ukuthi lowo mkhuhlane unjengombhuqazwe njalo. Kodwa-ke emakhaya-ke kukalutshwani-ke ukuthi kube lo muntu-ke owugulayo lowo mkhuhlane. Bakuzwele ebantwini-ke abasemadolobheni, yikho lapho umkhuhlane okhanya ubhahe khona kakhulu. Yibo-ke ngapha emakhaya hatshi akula muntu otholakale lawo umkhuhlane. Kodwa ukuzwisisa abantu bazwisisa, bayakwazi ukuthi ungumkhuhlane okhona. Bayakwazi njalo ukuthi kule nhlelo okumele zilande lwezinjazana lezi-ke ezokugqoka amamaski, lokusanitayizwa-ke, lokutshilana isikhala, abantu bangasondelelani, bangathimulelani, bangaphefumulelani, bayakwazi konke khona lokho. Kodwa-ke bona-ke ngenxa yokuthi-ke abakakuboni ukusenzakala, balutshwani-ke abantu abatholakala-ke belandela-ke zenezo izinqumo kumbe izixwayiso-ke ezikhona. Ikanti la uhulumende-ke kakayenelisi, kakafiki-ke ebantwini abasemaphandleni, ngoba okuqakathekileyo kumele kube le-awareness campaign-ke izisebenzi zikahulumende-ke zihambe-ke ebantwini, zibakhuthaze ukuthi zibazise njalo ukuthi umkhuhlane lowo yingozi, umkhuhlane lowo ukhona. Bancediseke lapho kumele bancediseke khona, ngoba abanye amakhaya ukuthenga kamamaski nalawo babe bengayenelisi, ukuthenga osanitizer babe bengayenelisi. So kuyadingakala ukuthi uhulumende-ke le nhlanganiso ezizimeleyo bancedise bangene emakhaya.